Sekuyinjabulo enkulu lamhlanje kobulawayo izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo betholiswa izipho zokudla lempahla eSmall City Hall. Ekhuluma ngemva kokwabela lezi zipho, umeya wakobulawayo uCouncillor Solomon Mguni ubonge kakhulu amankampani abelule izandla besipha izipho zemali, ukudla lempahla.
Sithole imali engange-2.8 million dollars kumele sihlale esofithi ama-US dollars sithole 4,000 siyakhona. Ababe-aplaye singathi ama-beneficiaries ade edinga uncedo afika 8,000 ngokathi sengelise ukuthi sincede abangu-1,300 ngakulezi zakhamizi ozihluphekileyo. Kathi imizi engu-13 vele yimizi singathi ama-children's home, old people's home nabanye abanjalo njalo ama-institutions ama-charity institutions.
Ilunga lekomiti ebona ngeBulawayo City Council Mayor's Christmas Cheer Fund uNkosikazi Lois Mguni Madlala uthe langqase kunzima ngomnyaka odluleyo, kodwa amankampani akobulawayo azamile.
Okuningi kathesi into ehluphayo akunamali ezonethu, isifiso sikhona, abaningi baphile khonokho abalakho, bathephulile banika khonokho abalakho ukuthi siniyese kwabanye lapho abangelani.
UNkosazana Tiriabile Nare oyamukele impahla emele intembeni Old People's Home ubonge kakhulu esithi uzanceda amakhehla lezalukazi abazigcinileyo.
Thina njengentembeni lama inmates ethu siyabonga kakhulu ngesipho leso esikutholileyo. Truly it will make a difference. Sizabanika okhulu, sizabatshela ukuthi sivele ngathi hayi ngamanani. Silesika iskim ogogo bangu-32 okhulu bangu-28.
Umajor Dominican Nkomo webandla le-Salvation Army laye uveze injabulo enkulu ngesipho abasitholileyo.
Sinesibongo esikhulu kakhulu kumeya njalo iminyaka yonke vele basenzela uzipho okufanana lalezi, ngakho-ke siyabonga. Sengathi iNkosi ingagcina abakhuceli bethu izikhathi zonke ukuze baqhubekele phambili bekhumbula laba abaswela ngale ndlela. Thina njengemizi egcina bona abangu-34 abakhona manje Rustling omama labo baba behlangene.
Ngimele umsakazi we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.